abadala bathi kulempondo akufihlwa. Namhlanje kuphume emhlophe ukuthi Pollard ngekabani njalo inyamazana bani. Sithanda namhlanje ukutshayela uPresident weZANU-PF uMnangagwa ihlombe ukuthi soku uveze emhlophe ngezenzo lokukhuluma ukuthi iPollard vele ihloseni njalo ngekabani. Kambe ungabona yini enye political party isupporta isponsor any party. Yikho ke siyathaba namhlanje sitshayela ihlombe uED uLambuzo Mnangagwa ukuthi seveze mhlophe ebantwini bonke ukuthi iPollard yinto yezana. Sake sakubona ngathi emhlabeni jikelele ukuthi any political party incedisa i-opposition. Ngalokho namhlanje abantu abaningi batshaya ifoni besitshela mhlophe ukuthi hathi madoda li siyacabanga langabonanga u-ED uzowachaza mhlophe ukuthi iPollard ngeyakhe. Ngesikhiwa bathi he has exposed his plans clearly ukuthi iPollard izalwa izano njalo isebenzela ukufeza injongo yezano.
Kodwa bayakulandula abathole izimota lezi abafana labo maduku ukuthi sebethengwe izana.
Kambe lake lakubona ngaphi ukuthi izinkulungwane ezinkulungwane zamayusa imali ye-America ithengele abantu abaphisaka lezana? Hhayi, uthengele imota lezi ukuthi bahlose bakhampene laye. Bonke siza kubona mhlophe sokufanele 6 noma 63 weeks ukuthi baza kuthi gwaqa balahle amajogo abo bathi sebeyiZANU-PF. Angithi abanye amakhandidate e-president ka-2018 sebajoyine iZANU-PF, abanye bajoyina ngezenzo bethule. Kodwa namhla upresident weZANU-PF uMnangagwa ukhuphe emhlophe lezano ukuthi iPollard ngeyabo. Lokho namhla siyamtshayela ihlombe sisithi sencedile abantu abaningi ede bengazi sibona ngani inyamazana okuthiwa iPollard izafeza izinto ezilomkwanjo politically, socially and otherwise.